umnangagwa uthi lapha yabeye khona imota ze-ZBC i-TV ziyalandelela zibe ludwendwe zisiya khona ngale lapha yabeye khona. Beyizikhipha indaba zakhona bazikhipha live. Kithi ke i-opposition ama-live broadcasting asikawabona. Kanti njalo sesinanzelele ukuthi noma okuya khona unkosikazi kamnangagwa sesijwayele ukubona ke i-ZBC layo igijima isiya khona. Unkosikazi kamnangagwa kasimazi elilunga ledale lephaliyamende njalo kasimazi elingxenye kahulumende kodwa ngokuba nje unkosikazi womunye wamakhokheli abanye bamabandla. Noma bengakhavi unkosikazi kamongameli kodwa kabakhave ke amanye ama-activities ayenziwa ngabakhokheli bamabandla wona lawa aphikisayo ngendlela abayenza ngayo kulo wezanupiye.
Mnumzana Ndlovu, ungasitshela nje ngamafitshane wena ukuthi uthini ngalolu daba?
Isintu sithi umntwana wenyoka yinyoka. Umnangagwa ngumntaka mgabe ufanana lo mgabe. In terms of ama-media reforms, kakula osokwenzakele lokhu umnangagwa wangena, lokhu kukhona ukukhanya kwakusenziwa-ke umgabe. Umgabe sasimbona ehamba elala ephuma ku-TV elele, sibona umkakhe ebhoda lapha lalapha ethethisa abantu. Khathesi sibona umfazi kamnangagwa njengoba sechilo-ke wakasibanda. Simbone cover, sibona la mnangagwa ecover, biba baphumayo kutelevision, biba baphumayo emsakazweni. Bese kusithi ke abaphikisayo ke sile bandla elikhulu ye-MTC Alliance. Ama-activities abo kakhava ngendlela yokuthi kukhulunywe ukuthi bebesithini kusenzakalani njani. Kuyabe kutshengisa ukuchothoza ukuthi hayi usesephula induku kankomo uchamisa, hayi bakubhasa abantu, sibona amabhasa angu-40, sibone lokhu lalokho izinto ezingasebenziyo. In brief sithi thina sifuna amabandla wonke azombusazo aphiwe ilungelo, aphiwe iqhuba elilinganayo emsakazweni laze kumabonakude kuthelevishini. Akukenzakali sithi thina-ke ama-media reform le ayikayenzakali, akulatshintsho. Mgabe mnangagwa semfanana into yodwa nje.
Mnumzana Sibanda, siyabona ukubana kunyanga ezedluleyo, singathi thina kumbe le minyaka edluleyo, ibandla le-MDCT belisingasangeni kukhetho, lisithi lona nxa kungalungisiswanga ezokhetho ezifana lakhona lokho esikhuluma ngakho ama-media reforms akungenwa kukhetho. Kodwa uyakhuluma lapho ukubana akukalungi, kodwa likhanya liyangena kukhetho, kungakuhamba njani?
Ukuthi siyakhanya ukuthi siyangena kukhetho ngokuthatha ngokuthi wena ukubona ngokuthi sibhizi senza amalungiselelo okuyangena ekhethweni. Lokho ke kuliqiniso, yikho esikwenzayo, siyalungiselela ukuthi siyengena ekhethweni. Kodwa umongameli ukutshilo wakuphindaphinda ukuthi sizangena kume kuza kuba lo khetho kuphela uma kuthela ama-reforms esikhuluma ngawo wonke ethe abakhona. Nxa engasabanga khona lawo ke ma-reforms kutsho ukuthi kakula khetho oluya kuba khona elizweni. Ngiyabona leyo ke yiyo i-official position yethu ukuthi silokhu sisithi kakulungisizwe ama-reforms wona lawo okufuze ukuthi elungise. Singafika isikhathi lapho esingathi khona hhayi yiso isikhathi esokumele ukuthi ngabe konke kube sokulungisiwe kodwa kungakalungi kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusoze lube khona kuze-ke kulungisiswe ama-reforms wona lawo.
Mnumzana Ndlovu, wena ungathini nxa sikhangele ukubana zikhona ezinye intatheli zindaba esizwe kuthiwa lazo zidinga ukuthi zincintise kukhetho, zona zilokhu zisebenza emsakazweni lakumaphephandaba kahulumende?
Khonokho ke kukhombisa ke njalo kufakaza obala esihlala sikhuluma ngakho ke thina bamabandla aphikisayo ukuthi ke i-ZBC ke lezimphephazi amaphephandaba okumele ke aphathise uZulu, akhulume ngoZulu, asetshenziswa libandla leZANU-PF. iZANU-PF yadeploya abantu abayo ukuthi bahambe bayesebenza lakulawo maphephandaba. Bangaziwa ke sebefuna ukuphuma bame laphana ke bakhonteste ke bekubandla leZANU-PF. Yikho sithi thina basebenzela iZANU-PF, yikho bengathandi ukuthi bakhulume kumbe babone okuhle ke ngamabandla aphikisayo. Umsakazo weZDC amaphephandaba okuthiwa ngakahulumende nalayo ikanti i-public media abone okuhle kakaze akhulume okuhle, asozafa akhulume okuhle ngabaphikisayo, akhuluma ngezane ku-P F kuphela. Yikho ke ngabantwana bezane bona labo ababa bedeployiwe esiyasebenza kakuleyo msakazo lakulawo maphephandaba, nxa bangabona ukuthi hhayi sebekhulile sebefikisa 40 years sebesiyakuma-ke sebefuna ukuba ngama-members ephalamenti bemele ibandla lezane u-P F. I-abuse-ke esiyalayo-ke thina-ke amabandla aphikisayo ukuthi kakumelanga-ke i-public media isetshenziswe to further selfish needs ze-political party eyodwa ezithi libandla elibusayo kanti-ke ingela mandate ebantwini ukuthi ibuse ilizwe.